Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le chonanjani mthokazi omuhle, siyalambulela kweza kusihlwa ngesonto mhla ka 19 kuNhlolanja 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Mnangagwa uthi uzasayina umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso esizimeleyo we-Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Lanxa abanengi abagoqela abomanyano we-United Nations besithi engawusayini ngoba uncindezela. Ibandla le-TCCC lisola amapolisa ngokugcwala emhlanganweni walo obusemkhoba namuhla, lisithi lokhu yikwethusela abasekeli balo phambilini kokhetho. Silazo njalo ezemidlalo, ezokholo lezamasiko, lapho esizakhangela khona udaba lobuthakathi. Kulandela ukubotshwa kowesilisa izolo obikwa ebulele uyisekazi emutare ngoba isithi uyaloya. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzasayina ibhili ebumba umthetho ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Lanxa ingcwethe zomanyano amazwe omhlaba we-United Nations ezibona ngezamalungelo oluntu kanye labanengi eZimbabwe bemxwayisa ukuthi engawusayini lumthetho ngoba uncindezela njalo usephula amalungelo kaZulu. Eloba kuphephandaba leSunday Mail namuhla, uMnangagwa uthe kubalulekile ukuthi lomthetho wethulwe ukuze kwenqatshelwe inhlanganiso ezizimeleyo athi zisebenza lezitha zeZimbabwe emizameni yokugenqula uhulumende wakhe. Abalwela amalungelo bathi uhulumende ufuna ukusebenzisa lumthetho ukuvala inhlanganiso ezisola umbuso kaMnangagwa. Sixoxele encwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Into ayikhulumile umongameli ugcizelela khona lokho okade vele kusaziwa ngabantu ukuthi ilizwe leZimbabwe alihloniphi imithetho, alihloniphi iconstitution, alihloniphi malungelo abantu umhlaba wonke jikelele. Kodwa-ke njengoba sisho ukuthi kabuyeli emuva, lobuyanga lendlala kusoze kubuyele emuva eZimbabwe, lokungahlaliseki kwabantu, lokusweleka kwemisebenzi akusoze kubuyele emuva, ngoba nxa ngabe usuvale inhlanganiso ezizimeleyo, uvale imisebenzi, uvale intuthuko, uvale inqubekela phambili, ovala inhlanganiso ezizimeleyo uvala intuthuko, uvala ukuya phambili kwelizwe. Yikho kuzakwenzakala lizagalula phakathi kobuyanga, ligalule phakathi kosizi, lingabi lobudlelwane obuya ngaphi lamazwe omhlaba, ngokuba kasoze amazwe omhlaba amukele ilizwe elingahloniphi malungelo abantu, elivala inhlanganiso ezizimeleyo.
Ngaphandle kokulethela uZulu weZimbabwe ukuhlupheka okhuluma ngakho Ncube, amanye amazwe ubona ephatha njani eleZimbabwe ikakhulu kundaba zobudlelwano? Nxa sesikhangela amazwe afana laboMelika laboBhilithane, ngitsho layo i-United Nations, ngoba sizwe izikhonzi zayo ezibona ngamalungelo zisithi umthetho lo mubi njalo Mnangagwa kamelanga awusayini.
Lokhu kuzakwenza ukuthi lalabo abamazwe omhlaba ahlukahlukeneyo akade becabanga ukuthi bangaba lobudlelwane obungcono leZimbabwe bakubone kahle kamhlophe ukuthi baqondene labantu abangelanjongo yokwakha ubudlelwane obakhelwe phezu kwamalungelo abantu. IZimbabwe ifuna ukuthi kube lobudlelwane obenziwa ngentando yayo, obuhambisana lentando yayo engahloniphi amalungelo abantu. Ngakho-ke asoze kube yiMelika kumbe i-EU kumbe i-Britain kuphela, kodwa amazwe ngobuningi baza kubona kahle kamhlophe ukuthi leli lilizwe alihlonipho malungelo abantu kanti ke njalo alilanjongo yokudlelana labanye amazwe ngendlela efaneleyo kuza kwenza ukuthi ubudlelwano kade bukhona lamanye amazwe buchitheke buphele du ngalendlela ngoba phela akekho umuntu ozazwana lelizwe eliziphatha ngaleyo ndlela yebo kambe abalutshwane lapha lalaphana lawo mazwe afana leZimbabwe angahlonipho malungelo abantu angakuthokozela ukubona abanye besenza iZimbabwe senza njengabo kodwa abaningi abafuna intuthuko abafuna inkululeko yabantu abasoze bavume lokho kuzabe kusenzeka eZimbabwe ngomva lokuvalwa kwenhlanganiso ezizimeleyo.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi yecubungula ezombusaswe. Ibandla le-TCCC lithi amapolisa ohlobo lwe-riot akade ehlomile njalo amanye egade amabhiza avuke egcwele ndawana yonke emkhoba eGweru. Phambilini komhlangano womeli walesi sigaba edalela ePhalamende umnumzana Amos Chibaya. Isikhulumeli se-TCCC unkosazana Fadzai Mahere usole amapolisa esithebe kungela sidingo sokuthi anyakazele kulindawo njengoba ibandla lakhe beliphiwe imvumo yiwo amapolisa njalo ngaphambilini. Umayere usole amapolisa lohulumende weZANU-PF esithi le yindlela yokwethusela abasekeli be-TCCC phambilini kokhetho. Kodwa amapolisa lapho abeZANU-PF sebeke bakulandula ukuthi bahlukuluza abantu be-TCCC. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi umthetho oyalisa ababalisi ukuthi batshaye abantwana yiwo osubangela ubugebengu ezikolo. Linhlanganiso yethule amazwi la kulandela ukubhubha komfundi we-Founders High kobulawayo uWayne Mgcini Ndlovu yena ogwazwe ngomunye umfundi weHamilton High. Sixoxele sikhulumeli seathuzi umnumzana Themba kuye moyo.
Esintwini kulesaga esithi akugobo lingeqondiswe. IBhayibheli libuye lithi uswazi lungumuthi womntwana. Indaba yokutshaywa kumbe yokutshaya abafundi siyasilethela imikhokha eminengi emibi. Uma sikhangela indlela abantwana sebeziphatha ngayo bayakutshela lawe ungumbalisi ukuthi akulanto ongangenza yona. Ngezinye indlela ukungasatshaywa kwabantwana sokubanikeza igunya lokuba ngumhlambi kazelusile njengoba usitsho. Kunjalo umhlambi kazelusile uyingozi ngoba akula onqandayo. Indaba ye-bullying ezikolo lapha isiyandile kokuthi abantwana abanye bathwaliswa nzima ngabanye abantwana kuze kufike ezingeni lokuthi bangavuyi esikolo balove. Abanye abantwana baze bafunde ukuthwala izikhali. Ekubuyeni komthetho lo okumisa i-corporal punishment kunengi esesihlanganelakho njengababalisi. Kula bantwana asebehlukumeza ababalisi abayala ukuthatha izixwayiso ama-instructions kubabalisi kungoba ethembe ukuba akula enye into umbalisi angayenza ngaphandle kokuthi amncenge. Silezehlakalo-ke esihlangana lazo lanxa zingaphumi emsakazweni zingaphumi kumaphephandaba ezababalisi othola sebebanjwe ngamakhola ngabantwana bezikolo ikakhulu ababalisi abangomama.
Lungalungisiswa njani lolu daba?
Sikhangelele ukuba uhulumende njengoba sekulesi hlakalo esinje abuye azohlala phansi lababalisi, abuye azohlala phansi labazali, kuphume umhlahlo ongasinceda ukuba izinto ezinje ziphele.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS. Asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli sokugatsha lwezemfundo umnumzana Toungana Ndoro ngalolu daba.
Sigcina masiva
wena,
owenze
usenzile
mina masiva wena.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu namuhla sikhangela udaba lobuthakathi. Amapolisa athi abophe owesilisa eMtare izolo owetheswa icala lokubulala uyisekazi esithi uyaloya. Kuvele buyini ubuthakathi? Ukuhlaziya loludaba sixoxa lenyanga njalo eyingcwethi kwezamasiko umnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Yisehlakalo esibi umntwana lo obengafanelanga ukuthi agongode kwisekazi yaloya. Angithi bekufanele ukuthi abikele abadala ukuthi nokuphambaniseka okunje kodwa angikwazi ukuthi kuvela ngaphi. Abadala-ke sebezathatha intonga bahambe laye bahlole babone ukuthi kathi into enjalo ivelela ngaphi. Nxa sebekubonile ukuthi uyisekazi unedlozi lokuloya angithi abadala yiba sebezamkhuza.
Sesike saxoxa lawe kulolu hlelo lwamasiko usithi wena ukuloya lusiko utshoni kahle kahle khonapho.
Ukuloya lusiko kwadalwa nguNkulunkulu kodwa ekakulula ukuthi abantu bakunjesisise ukuthi kusukela ngaphi ngoba kakula siqalo umuntu ngatsho ukuthi into liqala la iqina la. Yikho-ke abantu badalwa lakho ngamadlozi ngamadlozi ukuthiyana kwawo. Uzakhumbula ukuthi koBulawayo silentaba esizinda ezizwa kuthiwa zintaba zabaqhakazi. Kulapha iNkosi loBhengula eyayibulalela khona abathakazi. Kube nendawo emaguswini ejotsholo lekubizwa kuthiwa kusezikungwa lapho wawuxotshelwa khona abathakazi. Sathikela khona le kwaZulu. Abathakathi lakhona babebizwa ngaba lohlupho kudingwe ukuthi kathi isiga lesi sivele njani kubese kudingwa kiza nuse ukuthi ngazidinge ukuthi kathi umuntu wenze lokhu umuntu onjani. Yikho engingakutsho ukuthi ukuloya kulusiko kunjalo kuyaxotsheka abantu abakwaziyo ukulukhumbula lolo siko kwenza ukuthi abadlozwana lawo baxotshe angahlupha abantu.
Lixotshwa njani idlozi lobuthakathi?
Abantu izinyanga zithiyene bakhona abakuthiweyo ukusebenza khona lokho.
Siyake sibone abantu becabana lapha imindeni ngemva kokuya kubo wafa othika mtanda ezinyangeni uze kuthiwa uloywa nguzibani. Abantu bagamulane babulalane njengakusehlakalo lesi kanti kwesinye isikhathi kuyabe kungela kuthakatha okukhona. Abantu betshelwe ngamasela nje adinga imali ukuthi uloywa nguzibani. Ungathi ludubo olubhahe kanganani elizweni lolo uyinyanga ezinye inyanga siyazi ukuthi lazo ziyawathatha amachansi. Ungathi kubhahe kanganani lokho?
Kuyinto enisibili kukhona khona lokho ukuthi kulabantu abanjalo abahamba becabanisa abantu bebhula abantu ngangithemba kuzona nezinsuku bakhona abakubotshelwe lokho bebhula umuntu gogo bethu uyaloya. Yikho-ke isasakalo esinjalo sikhona ebantwini sinjele ngokufela. Ubufela bungeke baqedwa muntu lobuqili obunjalo bungeke buqedwa muntu ngoba izinto ezadalwa labantu ukuthi kazibe phakathi kwethu zizimbi zinjalo.
UNkulunkulu nxa sisizwa abafundisi bechumayela babangwenye emasontweni bathi uNkulunkulu ngumuntu ohambela ebuhleni. Nxa usithi ubuthakathi badalwa nguye kuhambelana njani khonapho ungabe usuxaka abanye abanengi kakhulu amakholo?
Angithi ulokhuza kusathane wayeyinqe kukaNkulunkulu ukona waribhela. Yikho lalamhlanje amahulumende alama-opposition party yikho-ke labo ubuthakathi bunjalo. Yikho asiyonto engaqedwa ngumuntu ukuthi kudilijwe kube khona kodwa impendi ukuthi nga lento njalo abantu bababonisane ukwenzela ukuthi ukuthula kube khona phakathi kwezwe nalezo zinyanga ezihamba ziqhila abantu ukuthi sendlampile kangenza imali masinyane endlela engayisiyo hhayi akufuneki lokho.
Njengenyanga babungwenya ungathini kwezinye inyanga ikakhulu inyanga zamanga ezixabanisa imideni zitshela abantu ukuthi uzibani uyaloya kugcina kusiba lodlakela lokulahlekelwa kwemphefumulo njengalokho esikubone kusenzakala eMotare ungathanda ukuthini ebantwini abanjalo?
Engabatshela khona ukuthi yekelani umkhuba wenu lomubi nga ulambile hambe ucela ukudla kumakhelwane wakho noma esishobeni sakho kunokuthi uqhile abantu nga ungalawo amandla okulapha ungazwa kufosela.
Umnumzana Mhabinyana Ngwenya inyanga njalo uyingcwethi kwezamasiko. Siye kuhlelo lwabasakhulayo silo Gibbs Dube.
Wazabacha namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi selupani ngokubhekane labacha.
Abantwana bakulezi nsuku iyuthi indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi. Abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo bayadakwa kakhulu banatonjengu. Bayabhema lokho sekubizwa ngabantu bakulezi nsuku kuthiwa yiskanki kuyabaphoqelela empilweni zabo ukuthi bengasakhangeli indaba zokufunda. Uthole ukuthi umntwana usesecondary kasahlonipha ababalisi, ababalisi bangaze bathi bayabakhuza abasalaleli. Kungakho siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga abantwana bayafunda beqeqetshe izifundo zabo njengakhona kade kusenzakala eminyakeni edlulileyo. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone abantwana umzali enelisa ukuthi ambhadalele esikolo kodwa umntwana kube nguye obalekayo esikolo engasalalele lihlongandlela. So indlela vele asebeziphilisa ngayo abantwana bakathesi yuthi kakhulu abayikusasa abayiba basikhalela ukuthi ngabakhokheli bakusasa engabaleka esikolo. Indlela asesiyaziphilisa ngayo kulalokhu kulezi nsuku abakubiza bethi isitshekeja ogweja babaleka abafana besigwejeni kuthi abantwana abangamantombazana uthole ukuthi khona ubone sebesiyayenziswa eminye imisebenzi emadolobheni nala semaphandleni athuthukayo. Uthole abantwana sebepheka izithwala basebenza emakhitshini okungasoze kubagcine impilo yabo yonke.
Siyakuzwa baba Moyo kunzima lokho.
Siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga uhulumende uyenza njengoba abantwana bengani abasasebenzisi kakhulu ukuthi becaba ngengqondo okwakusenzakala kudala ngitholele ukuthi ikakhulu ezifundweni zamabala. Uhulumende ayenze ama vocational training centers lapho okuzaba khona benelisa ukuthi besebenzisa ubungcitshi babo bezandla imisebenzi lezandla ukubaza ukuthunga lokunye nje kwenzela ukuthi baziphilise labo bekhanye bengabantu ikusasa yabo iphumelele labo njengabantu ade besenzakala empilweni. So ke siyacela kakhulu ukuthi ezindaweni zethu lapha esihlala kizo kube yona le mkhankaso yokuthi uhulumende afake ama vocational training centers abantwana befunde bekhangelele ukuthi ikusasa labo liba lempilo enhle.
Kwezabatsha namhla besixoxa lomnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi selupane. Abatsha abafisa ukungena kuhlelo lolu lingasithumezela imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 394 4872. Ngizaphinda njalo +1 202 394 4872.
Siyabonga siye kuhlelo lwamakholwa silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Thank you.
namhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Uziphathelene mfundisi.
Salibonani bathandeka kwenkosi. Namhlanje siyahlangana njalo kwenye inkonzo yokududuzana ngokwakomoya. Ilizwi lethu lanamhlanje esikhumbuzana ngalo siyalithola eTestamenteni elitsha ngokuloba kaMateyu sahluko sesithupha Mateyu 6 ivesi lika-9 sisiya ku-10 kufundeka kanje. Ngakho-ke anokukhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. 10 Mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Zihlobo zenkosi ezithathekileyo, iningi lethu siyasizwa esiqale sumbele izindima ezibaliweyo ukuthi zithethwe kulokhu esithi ngumthandazo wenkosi. Balutshwane abangawaziyo umthandazo wenkosi, labangangeni ezinkonzweni kodwa ngesikhathi esithize empilweni zabo bahlangana umthandazo wenkosi. Iningi ke lalaba abasezinkonzweni kumbe abawulandelayo, kwesinye isikhathi sekwaba nje ingoma, kwaba lizaba nje lokuthi kuyakhulekwa. Namhlanje ngifuna ke sikhangeleke le amavesi amabili njengoba ngitshilo akuwo umthandazo wenkosi. Nxa sibala lapho esibale khona indima yokuqala, uJesu uthi nxa abantu bekhuleka kumele bakhuleke ngendlela le ayilandisayo wabafundisa ngayo. Yiyo ke indlela uJesu athi abafundi labalandeli labakholwayo bayilandele, ngoba nalo mthandazo ugoqela zonke izinto eziphathelane lempilo yomuntu lapha emhlabeni. Uthi ke bakhuleke abantu bathi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Nxa sikhangela lapho ke sibona uJesu uthi Baba wethu osezulwini, kachonga ukuthi Baba wethu ongabe ungaphi, osesigodlweni kumbe ungaphi kwendawo, ukuthi Baba wethu osezulwini. Ngenye indlela ubaba lo uNkulunkulu umdali usezulwini lakhe, lanxa singaliboni ngamehlo enyama kodwa ngamehlo engqondo siphose sibe lo mfanekiso ukuthi ezulwini yindawo enjani. Kuthi sekunjalo sesila umfanekiso wezulu ongelankinga, ongelazinkathazo, athi malingcweliswe igama lakho wena ohlezi ezulwini. Ukungcwelisa ikwenza ulutho lube ngcwele, ukuthatha ulutho lwakhona lolo ulubone lungelasici, lungelatshatha, lungelasono, lungelanto ephambanisekayo. Ngakho bonke abakholwayo emizini yabo labo kumele kuqaliswe khona ngenye indlela uNkulunkulu kumele aphathwe, kumbe igama lakhe liphathwe ngokuhlonitshwa lokunanzelela ubukhulu bakhe. Ngobana uthi Baba wethu osezulwini, yena uphezulu thina sisemhlabeni. Igama likaNkulunkulu kalihlale liphakanyiswa, ligezekile, lihlanzekile enhlizweni zethu. Singaliphathi meze igama lelo kodwa kalibe ngcwele, kalesabeke, hatsho kokuthi kwesaba kwesilwane kodwa kokudunyiswa ukuthi abantu bazithobe bazihlise ngaphansi kwegama likaNkulunkulu lele okuthiwa lingcwele. Asikhulekeni Baba Thixo oyingcwele, vula amehlo ethu sibubone ubungcwele bakho, labantu babubone ubungcwele bakho empilweni zethu. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Kweze midlalo, onge wadla upetu kweze nguku, uJohannes Ngozo, uncedisa umqeqeshi olodumo, uAli Papa Dube, ukuqeqesha abadlali abasakhulayo elokishini leMzilikazi. Kubika uJoseph Njanji.
Ungozo uqeqetshwe nguDube ngesikhathi edlalela iqembu labasakhulayo leHighlanders njalo uthi abadlali abasakhulayo kumele babekwazi ukubekezela ngoba ithalenta kuphela akusilo elenza abadlali baphumelele.
Xa sekwaHighlanders under 15 uqeqetshwa ngu-Alumdala uDube ngiyedwa esikotshi. So vele imbala emxhase kwaHighlanders from khona phana vele I think azange ngikhangele emuva. I think i-chance yasidlala kulokhana kwakunzima ukudlala ku-first ngoba sathi thina ukukhangele phezulu ku-first kwakulabo Rambo. Kulwe noma Kenya athi sasina manda 15 wayekhangela iRoad yakho nokuhamba okonjelana ndine manda 18 ngakho labo Roy yosiza cause and cabinet so rothe khona sinxa ikhangela vele wabona lati yakhona lenzi but into eqa iqathe patience.
Ungozo udume kakhulu kweleZimbabwe edlalela iqembu leHighlanders kanye lelimela ilizwe leZimbabwe lama Warriors. Usuke waphanjaniswa yokulimala njalo isezathatha umhlala phansi udlalele iqembu leBantu Rovers lapho aqale khona ukuqeqetsha.
Into le coaching lamanga ngangikho emanje nami but ngidlalele leBantu Rovers umethemba ngiyanga ngisay ukuthi no wena uya senior player here ukufinisi uzodlala kuphela but first thing kwel coach ama juniors ngaba yi player coach kuBantu Rovers u division 1 aba ngu coach ngiyathi ngabona assistant coach sozelungu head coach kwa eBantu Rovers eyaphunza khona 2016
yakenye ungozo obesebenza la iqembu lebulawo yesithi lona eligonyulwe kusigaba saphezulu njalo akukacace ukuba liza kuqhubeka yini lokhu likhona. Ungozo ubone kufanele kube abe ayiphathisa kuqembu eselabunjwa ngumqeqetsho lodumo uAli Dube lona elizilolongela elokitshini ahlala kulo. UDube uthi kuningi abafana bakhe asebekufundeka ungozo.
Hawu uyancedisa nje kuphela umfana wami uyamkhotsha ibhola emncane so wambona ngile abafana zidlala ukuthi ngizokuncedisa. Skills zethu fitness sekufakile ziyafana kube sebezithemba.
Ungozo uthi izinga lomdlalo wenguqu liyala lilokhu lisehla ngoba abasakhulayo kulezi nsuku sebexothanisa impala eziningi ngasikhathi sinye.
Now we're looking for a challenge. Kala wasile phumula wakwasithola team blind ephuma kodwa East Rovers laba wasungahamba even amagwegweni kwakunde wabona Nottingham Forest even eshungahamba entumbane kwakule gugulethu so lamla ngathi singasadlala khona ngale kwakusiba yi competition so ndawo is a player to grow kwakusiba njani kwakusiba East because lapha every week you play a competitive game ama good players but now akusekho khona abafana this too much iloko kuma phone kwa ngala mafoni ama TV fund so nama drugs into kwaza afana sebe sizakha lapha fund sezinjani sezizinenga kakhulu.
Ungozo ngomunye wabaqeqetshi abasebenzela inhlanganiso ye Real Betis Academy yena lo Gift Lunga Junior abesebenza besedolobheni labo Bulawayo ngimele isibe 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuphela eqembu lamaziyoni ele United Apostolic Combined Church abesabela ke kamnandi lapho lithiye ngolwesihlanu kuWoza Friday siza kuba sixoxa ila leli qembu ke liphethe idlaladela lo lakuqala elitsha siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzasayina umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezisimeleyo we-Private Voluntary Organizations Bill. Lanxa abanengi abagoqela abomanyano we-United Nations besithe engawusayini ngoba uncindezela. Ibandla le-CCC lisola amapolisa ngokugcwala emhlanganweni walo obusemkhoba lisithi lokhu yikwethusela abasekeli balo phambilini kokhetho. Kwanele Mthwakazi olimvalelisayo ngenjabulo yimi uNtungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.